So kuyisika disendaba ku VOA indebelele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukelayo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 23 Nhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zebandla lezanu PF ele Citizens Coalition for Change lelezirabhu zikhangelelwe ukufola ezitaladeni zemakhokhoba namuhla kuhlelo lokukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho.
Inhloso sethingi ukuthi asifisi ukuthi kube lobudlwangudlwangu nokulwa ngesikhathi sama-election.
Izakhamizi zakwaBulawayo zithi azivumelani lenyathelo likahulumende elokubamba amakhansili wonke elizweni jikelele ngamandla ukuthi athenge izimoto zokucitha umlilo kwele Belarus.
Umbiko lolo owethulwe lugada le-local government uphikisana nesisekelo sombuso esiveza sobala ukuthi ama-councils nezingathi izabelo kumele zibe lamandla ukuthi zizicabangele ezifuna ukukwenza.
Umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olwe-tourism umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi inani lezethekelele ezivakatshela elizweni lilokhe likhuphuka okungathuthukisa umnotho welizwe.
I-220% increase engikhuluma ngayo lawa ngama-international arrivals increase first 4 months. So kuyatshengisa ukuthi izimbabu iyazakala ilizwe elihle, ilizwe elilokuthula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Iziphathamandla zebandla lezanu PF ele Citizens Coalition for Change lelezirabhu zikhangelelwe ukufola ezitaladeni zemakhokhoba kobulawayo lamuhla kuhlelo lokukhuthaza ukuthula phambilini kokhetho. Lolu hlelo luqoqwe ngumanyano wamakholwa othiwa Churches Convergence on Conflict and Peace. Lolu hlelo luyaqala ekuseni ngehola lethumi esontweni yeChurch of Christ bese kufolwa ngezitalada. Abaqoqa lomkhankaso bathi amapholisa aseyazisiwe. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zamabandla wonke la akuma umbuthano lo yehlule. Kodwa sixoxe lomunye wabaqoqa lolu hlelo umfundisi Kevin Tony Mpofu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Inhloso sethingi ukuthi asifisi ukuthi kube lobudlwangudlwangu nokulwa ngesikhathi sama-election. Lanxa sihlalisene singama-political parties sifisa ukuthi sibe ndawonye sizwanane, sehlukane ngemibono lama-ethu, sehlukane ngokuthi mina ngiwebandla elithile, kodwa kungasifikisi esikhathini sokuthi singavumeli ukuthi abanye bephile phakathi wethu. Yikho kusenza senze lowo mcimbi ukuthi phakathi kwemakhosi kukhwamzilikazi kube nalokhu ukuthula lokwamukelana ngalokhu esiyikho khona, siphilisane ngokuthula okungelamsindo.
Manje ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini elizaba likutshela uZulu lapho eliyaba likhuluma khona?
Esiyaba sikutshela uZulu yikuthi asibeni ngabantu abaphilisana kuhle, sibe ngabantu abavumayo lokwamukela ukuthi kasiboni ngeso linye, sibe ngabantu abavumayo ukuthi ivele ingqondo zabantu zehlukene. Okuhle noma singaxoxisana sizama ukuqondisana sibonisana sikwenze ngokuthula singelakho udlangudlwamu. Okwesibili esifisa ukuthi siyabe sikulayela abantu lokukutshengisa abantu ikuthi lawa ama-political parties esiyabe silawo bayabe betshengisa ukuthi bazimise benzele ukuthi kungabi khona ukulwa phakathi kwabo lanxa kufika isikhathi lesi esokuthi sokusiyancintiswana ekhethweni. Imlunyulayezelo okhona kakhulu omunye ngokuthi abatsha masingavumi ukuthi sisetshenziswe ukwenza udlame phakathi kwesigaba sakithi. Ama-political parties abantu abazabuya isikhangelele kube ukuthi kuzaba labatsha abazabe bekhona kulabadala abakhona. Abatsha labo yibo sizabe sikhangelele kibo ukuthi yibo abazabe bekhuluma umlayezelo leyo esizaba sikhuluma ngayo. Sifisa kube yibo abakhulumayo kwenza ukuthi abanye abatsha laba labo bebone kibo. Yiyo inhloso yethu.
Alilayo yini injongo yokuthi liyenze uhlelo lolu lube ngolwenzwa ilizwe lonke jikelele?
Sikhangelele ukuthi singakwenza lapha emakhokhobamzilikazi. Sikhangelele ukuthi imphumela yakhona isabalale siya kwamanye amawadi khona lapha kobulawayo. Ngokunjalo ke sesikhangelele ukuthi abanye labo bazafunda lokhu esikwenzayo kulolu uhlelo le-CCCP njengoba iZCA isikhona kuma province wonke. Sithemba abanye labo abafundileyo abakhona ngala bangama peace ambassador baza kuthatha lokhu bekusebenzise. Mhlawumbe kungikho okungasiza elizwe lethu ngoba yikho sokukhangelekile ukuthi thina abantu esingaphansi ngapha siqale thina ukutshengisa ukuthula kwenzela ukuthi singaxegwa ngabanye abantu.
Alo ke ngumfundisi Kevin Tony Mpofu obexoxa ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ayivumelani lenyathelo likamphathi Ntambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo elokubamba amakhansili ngamandla ukuthi athenge izimoto zokucitha umlilo kwele Belarus ngoba uhulumende ethethe isinqumo lesi engakhulumisananga labo manisipala. Umoyo ubhalele amakhansili amadolobho wonke elizwe ewazisa ukuthi kumele enze lokhu elandela isivumelwano esalotshelwana phakathi kukahulumende weZimbabwe lowe Belarus. Uthi imota eyodwa ibiza imali ephose ingene kungxenye yesigidi samadola eMelika US$464,000. Kodwa ukucubungula okwenziwe iStudio 7 kuveza ukuba imota lezi zilentengo ephansi kakhulu kulaleyo ekhulunywa ngumoyo ngoba zingatholakala ngamadola aphansi kwekhulu elilodwa $90,000 imota inye. Imoyo uthi amakhansili kumele asebenzise imali ayiphiwa nguhulumende phansi kohlelo lwe-devolution. Kodwa amakhansili athi kumele avunyelwe ukuzidingela imoto zomlilo ezibiza imali ephansi ngoba le ekhulunywa nguhulumende inenge kakhulu. UZulu laye uthi okwenziwa nguhulumende lokhu kungani kulenkohlakalo phakathi. Umanisipala weHarare uthi uzaphikisa umlayo kamoyo lo emthethwandaba. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Umbiko lo owethulwe lugatsha le-local government uphikisana lesisekelo sombuso esiveza sobala ukuthi ama-councils kumbe singathi izabelo kumele zibe lamandla okuthi zizicabangele ezifuna ukukwenza. Bangaxoxisana lohulumende wesingathi i-central government kuphela nxa kuyikuthi kulokunye abakudinga khona ngale. Kodwa ke-devolution ibeka sobala ukuthi amandla ezabelweni, amandla ezigabeni, amandla ebantwini. Kodwa nxa sokubuya imbiko yokuthi kumele benze lokhu bengazange babuzwe batsho bona abakutshoyo khonokuyana akusahambelani lokulotshwe kusekelo sombuso ngoba nxa sikhuluma nge-devolution sikhuluma ukuthi izabelo kumbe izigaba kumele zibe lamandla okuzicabangela lokuzenzela ezifisa ukuthi zikwenze okungathuthukisa izimpilo zabantu.
Lina njengenhlanganiso emela izakhamizi lifisa ukuthi luphathwe njani kahle kahle lolu daba?
Okumele kwenzakale ukuthi ama councils kumele anikwe ithuba lokuthi wona azicabangela afuna ukwenza. Nxa kuyikuthi uhulumende ufuna ukuthi izimoto zokucitha imililo zibe ziningi kuma councils achiyeneyo, ngathi ukuthi ama councils ona kadinga ama quotation alezo zimoto, njalo bona ama councils asezazikhethela ukuthi afuna ukuthenga ngapi lezo zimoto. Kulokuthi bahle batshelwe price ukuthi imoto zakhona zabe ziyimali engaka khona, kana ngeke ukudala ukuthi kube lamacala enkohlaka lokukhwabanisa, ngoba yena lo uhamba wakwenza iquotation angazange consult ama councilors kumbe ama councils achiyeneyo ukwenze njani, because nxa sikhuluma ngedevolution sithi amandla ebantwini, amandla ezigabeni, izigaba lezo eziyabe ziyizwe ezivumileyo yiziphi, nxa kuyikuthi ama-councils lawa athi kakwazi ukuthi kuhambe njani. Yena lowo selamandla okuthi anqumele ilizwe lonke ehlezi kwenye indawo ekhatshana khonale ukuthatha ngaphi khonoko. So yikho esikusolayo khonoko ukuthi kathi bakwenza njani, ngoba sikhangele ukuthi ilizwe kade selibe selisondela ku-full implementation of i-devolution, kodwa nxa lokhu centralize izinto zonke, then njengeZimbabwe kasiyindawo.
Udaba lokuvalwa kwamanzi ikhansili ngoba isithi asesilela emadamu oluqale kumalanga asanda kwedlula, luhamba njani lona kulezi insuku?
Uhlelo lokuvalwa kwamanzi ibulawa sithi kansilo kwamahola amabili lane kusiya ngokuthi lokuthi yiliphi luqalisile ke kuvike epheleleyo. Esikunanzela kakhulu ukuthi ukuvala sibili balandela iskechu sakhona, kodwa nxa sokumele bavule abasalandeli isikhathi okumele bavule ngaso. Uzafika ukuthi engxa yamanzi kwezindawo azafika after 12 hours or kwezindawo azafika after 20 hours kusiya ngokuthi bangaphi komanga. Kwonkhana ke yikho esingani thiwa siyakusola thina njengezakhamizi ukuthi nxa kumele amanzi avulwe ekuseni mbe ngo-7:30 kawavulwe ngo-7:30 hatsho ukuthi abantu baze bayithola amanzi ntambama songama-8 songama-9. Khonokhana ke kwenza ukuthi izinto zingahambi kuhle ezindlini zabantu ngenxa yokuthi umuntu uyabe eplanile ukuthi ngizabe ngingela amanzi okwesikhathi esingaka esithi i-water shedding for 24 hours. So nxa kuyikuthi-ke asevulwa kawavulwe ngesikhathi ukuze abantu benelise ukuthi baplane kuhle kungaze kwagcina sokusiwa lezi ngcekeza ezindlini ezishiyeshiyeneyo, khonokhana kungagcina kubangela ukuthi kube lokhu kumemetheka kwemikhuhlane egoqela okholera leminye nje ebangelwa yokuswelakala kwamanzi.
Alo ke ngumnumzana Thembelani Dube owenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma esicingweni lestudio 7 ekobulawayo. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo. Umphathi ntambo ogatsha lukahulumende olubona ngokwethekelelwa kwelizwe lwe-tourism umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi inani lezethekeleli ezivakatshela elizweni lilokhe likhuphuka okungathuthukisa umnotho welizwe. Kungqoqo lestudio 7 umnumzana Ndlovu uthi inani labahlali beZimbabwe abavakatshela endaweni zokuzithokozisa elizweni lalo liyakhuphuka ngenxa yenhlelo zikahulumende lezamankampani ezokuhuga abantu ukuthi bethekelele lezi ndawo. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kungqoqo ayiqhube losithandekile Mhlanga westudio 7.
Ngiyasifiseka ngalapho esesikhona nasikhangela iminyaka emibili lena ezidlulileyo nalapho esesikhona kathesi abantu asebebuyile bezithola kathesi ama-figures akhona sile nesikhiwa more than 220% increase sikhangela i-first quarter, in fact first 4 months zomnyaka, inyanga ezine ezomnyaka from uZibandlela kuya kumabanga. Kutshengisa ukuthi ifeti labantu abaningi asebebuya, kodwa besukuthi ngabe kuyedlula lapho. Sikhangela njalo nxathi siya kumahotele yethu bathi bona i-occupancy yabo average ibu-60% kusiya phezulu. It is very good, kuhle kakhulu lokho. Kutshengisa nje ilethisi lokuthi ivula. Engikuthanda kakhulu ukuthi lokuvakatshela kwezindawo zakithi nabantu bakithi sokusezingeni eliphezulu. I-COVID yasifundisa khonokho ukuthi sikhuthaze abantu bakithi ukuthi bevakatshe, njalo labantu bama-tourism facilities kugoqela amahotela lezinye indawo sebekwazi ukuthi babe lama-discount avela aqondane labantu ama-locals ama-Zimbabwe. Nathi singuhulumende sinama-special rebates aqondana labantu be-Zimbabwe i-domestic tourism, sile waiva ye-VAT abangayibhadaliyo. Bona ngani lapho siya khona, sivele thina sijale ukuba le-strong third and fourth quarters. Na ingavuyanga se survivor umkhando lo lapho siya khona i-tourism yatizaphendula ngizaphendulise izingene eliphezulu.
Aya abenzini ke ukukhona yini okunye okungabahuga. Lingathuma umoya elizwe umi kuhle kwezomnotho kumi kuhle ukuthi bengeza ngabuningi ba.
220% increase engikhuluma ngayo lawa ngama international arrivals increase first 4 months. So kuyatshengisa ukuthi iZimbabwe iyazakala ilizwe elihle, ilizwe elilokuthula. Siyathiwe nje thina abantu sibiphambanise ngokubona ngani kuyasinceda ukukhuluma kuze nelizwe lethu. Ilizwe elihle kakhulu. Mina ngike ngaba se-Sweden 2 weeks ago ngithi abantu abazekhuluma nje ngokuthi iZimbabwe injani. Besithi sebezama ukuba la lemithimba yabantu abazabuya bezovakasha njengoba sekuvuliwe kanje. Iningi labo limelele ukuthi singene kuhlama ngo-August laphana. Sile-advantage yokuthi i-product yethu yilizwe lethu. I-product yethu ngabantu abalobuntu, abantu abathanda izethekeli. Yikho sinokukusebenzisa kakhulu kakhulu ukuthi sinyuse abantu bebuye lapha ngobuningi babo. Ngibona ngani le-ZTA besizama nje ukuthi siyiqinise kumaviki adlulileyo ma ubonile ngibhodi entsha kulo CEO omutsha ozasebenza la ebalithini ebizela ikhona. Ngibona ngani imizamo yokuthi silethe abantu bezovakasha lapha hhayi isezingeni eliphezulu. Ngayo sihlala ubudlelwano obuseduze kakhulu ne-private sector ukuze imizamo yabo lemizamo kahulumende incedisane ekuthini ilethe abantu bezovakashela ilizwe la. Ngibona ngani kuningi elizavele ukuza sesiku-full gear ngoba sesiphumile ku-COVID. Mina ngaba lo mnyama ngoba ngilenya ngezinhlanu ngibe nguminister we-tourism i-COVID yahle yangena kwabuya ama-lockdown for 2 years. Bezisifokhasa kakhulu laphana. Kodwa sesithe thina kuthi siyisikhathi esihle ukuthi siplane sibone ukuthi how do we recover better. Siyivithela njani i-tourism yethu ukuthi ibe sezingene ledlula lapho eke yabakhona nxa sibala siyala ukukhangela u-2018 njengomnyaka esathola abantu abaningi kakhulu khona. Sifuna ukuthi sedlule khona lapho ukuze abantu ngendlela abanoma ngayo ilizwe leli sibona ngana sikhathi sifike ku-full potential yethu.
Alo ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu umphathi ntambo kahulumende obona ngezokwethekelelwa kwelizwe obexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kulezizalwane zeZimbabwe ezaya kwele-Turkey ukuyadinga umsebenzi esezenzwe izigqili. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkampani yencingo e-Econet iyaxolisa ukucitha kwamagagasi ayo izolo emini. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani basakazi abahleli nelisakazela umsakazi omuhle lithanda kwami kokufa. Mina igama ke ngibonisa ngilapha ke kwele Botswana. Hey, abakwethu siphila nzima bakithi kodwa ngigqugquzela bonke nje ontanga ukuthi ke singahamba nje siyevota siregister ukuvota ukuthi nje mafikawo umnyaka ozayo 2023 bantu. Hey, hluphekile lapha esikhona siphila njengenyamazana bakithi lokuthi ngasikuquti ya kunzima. Kuphele zanu le nyamazana le izanu le izibizwa ukuthi ifile yona 2023 azizoyibonisa sambeni silisiye vote.
Salibonani, salibonani bakwa-Studio 7 lenjani lonke nje. Siyabonga umusa wenu elisilethela iindaba zeZimbabwe ezimnandi kangaka. Yami ngithanda nje ukuthi ngiyisho ukuthi bakithi kumele isakhulayo ake lizame lihambe bakithi ekuvoteni siyenivota. Sizame nini sikhiphe nini udubo lolu loko ngumkhuhlane, umkhuhlane sibili. Nawe ngazi ukuthi ungaba ngumhlobo bani ngoba ngasi ngayi-COVID ngasithi kumbe hayi COVID ingcono ngoba nanku isivikele le milumbu so esikiwe sithwele nzima kakhulu angelani uthi zani bulala njani abantu hambe kwini konke ukufa kwamalungu esisiyo okubuhlungu okuzisa ubuhlungu kangaka asihambe asisukumeni zihlobo zethu sisukumeni ngobuningi bethu sihambenini siyevota uNkulunkulu ngenela ngenela ngalumbuso wezano ekho okhona siyacela uNkulunkulu siguqa phambi kobuso wakho silokhu sicela siyacela Nkosi Nkosi ngenela ngalumbuso omubi kangaka Nkosi ngenela ngenela baba siyabonga ngiyabonga kini lonke kungani lingayivuli umlayezo wami lo ngabe uzwa bewuzwa bezana ukuthi siphele nzima sihlobo sithele nzima
salibonani salibonani kusibethelweni njani hayi sesiza ngani siyalihlupha hlemo ngoba singeke sithule ngoba hayi sekukhathaleni esisacela ukuthi lingasisiza yini bakithi hayi elingasithembisa ngakho sicela ukwazi ukuthi baye madoda sifuna ukuya ekhaya labantu bayahlupheka abantu bayahlupheka eqiniso lonke abantu bayahlupheka and sesisacina siyibeka ku-702 istation esibroadcasta lapha e-South Africa ukuthi labo bangasi bazame ukusicelela anybody ama-well wishers angakhona ukusisiza ngale ndaba yethu ngoba abantu bacela ukuya ekhaya ya intoka samanga kahle ya asila ndaba lokuthi siyafika siphila kanjani kodwa nje sesifunde izinto eziningi siyakhona ukufika sisebenzisa khona ke sikufundileyo ukuthi siphile ya hayi siyacela simcela kuleli sisize yini ngoba nale transport cost layo sizakhuphuka kanje abantu abanyeke bakhone ngezimali asizoziphela ukuthi bakhokhele impahla yabo abanayo baphinde bakhokhele lokuya emakhaya and I'm sure bangakhona ukuzisiza ngento yokuthi impahla kuzihambe kodwa bona bakhona ukuhamba abantu babuka siyabona
salibonani salibonani ma-studio mahle salibona ku-studio esihlile elisinika indaba ezimnandi lonke siyalibingelela elisebenza emsakazweni we-studio hayi bemfuna ukuphendula lomfana wasebhinga lowo yena othi izali imenzele okuhle yes of course yena ingamenzele okuhle ngoba uyavuma ngoba udla yedwa musi udla yedwa akadli labanye abantu ngoba nangomunye wakube ebhinga semphendule manje yabo siyasazi sidonga yathi lami ngiphuma ebhinga nje ngikhuluma kanje ngisele ufani ku-district ngiyayazi ibhinga yonke le so yena-ke besidla kuzanu njengoba nje siyabazi abantu abadla kuzanu njengabogawole sobantu badla kuzanu nawo siyabazi abantu abadla kuzanu vela asozebelahle into abadla kuyo musi ngoba noma isiyasibhobokile mayejelakiso ngesakhe musi masitudio amahle ngiyabingelela kini lonke embingelela amazimbabweni wonke ahluphekayo lahleli kahle anjengawezanu so ngicela wakhipha ama-records ami bantu anisawezwa manje anisawakhuphe emoyeni anisawezwa noma ngifaka umbono anisawezwa ngangifake kagawule lapha lo chuma lapho ukuthi bona njengoba bemele izanu behamandebele nje kumbe amashona abadle kuhle bangathi nje ngikhuphe sisilela phansi ngoba lathi funa ukudla njengabo athe sisemazweni siyahlupheka siyazizwa abantu bayakhala ngapha asebutswana yabona ziningi into abakhala ngazo abantu kodwa bona basutha ngoba mhla bayi-500 abadlayanu bezimbabwe bonapha abasutha kahle kahle abangakhaliwe the-rest yakhala siyacela studio 7 bantu isikhiphele imibono yonke esiyifaka kini kumbe kube izinews kwelinye ilanga ukuze izami i-understand ngoba abantu bezanu baqamba amanga always baqamba amanga always siyabazi baqamba amanga siyabona
mbingelele laphana ku-studio 7 izimbabwe yonke lapha mina ngithanda ukupolitika baba wena wenhlazi lo wasedinga lesikepe sakho senhlazi wena ma ubona ukuthi wena inhlazi zakho waphiwa isikepa isayidingako zama ukucabangela abantu bonke abasezimbabwe umhlaba wokuthi wonke wasezimbabwe izimbabwe yonke nje oba uyibona igcwele umhlaba wonke sisemazweni uyabona wena ukusesitshela ngendaba zenhlazi ukuthi wena abantu abafuni ukucabanga abesisi wathi uyabona zama ukucabanga nje ma uza kuphawula kukustudio phawula izinto ezilengqondo ungasitsheli ngenhlazi
yesalibonani studio 7 kwindawo zonke lapho elikhona hhayi lami ngidinke ngikhulume nje okwanamhla ngiphendula lindoda engizikhulume ekuseni itiyoni ibuzwa ukuthi manje njengoba ma ngabe kututhamiso sengawina laba abantu abasemapulazini abahlala emapulazini bangayenziwayo hhayi laphana ndoda mina zawuphendula kwelami isayidi ngendlela engibona ngayo laba abantu abasemapulazini ngibona ngani bona abantu ababafakayo yiyofanele ukuthi bebuze bona ukuthi beyenze njani ngoba lalawo mapulazi ngala abantu babehlaka ahlakaniphile ngaba afaka inkomo phakathi kulokuthi beyakhe ngoba umdala umgaba wayekhuluma ukuthi into le yinto nje esikhatshana abantu bengayazi lina laqhubeka liyakhe emapulazini ngala ehlakaniphile ngala afaka inkomo zenu kadesi ngale yabeluke livusile izwe lezi inyama lithengisa kulokuyakhe imkhukhu phakathi emapulazini into ezingakhanyiyo.
Salibona nani balaleli besitudio 7, salibona nani sebenzi besitudio 7. Sekuseni ngiyalinyelela lo ngithi uhlupho olukhona kuleli lizwe ngeke luphele futhi nxa kuthi amalungelo abantu ayephulwa uhulumende kavuli ebe khuluma ezinye izinto eziyizitori ezifaka kustudio 7 ezingayenzakaliyo eZimbabwe. Kwathiwa lo nyaka akula muntu ozasala engelabhethi kuleli lizwe, kwathiwa futhi amabhethi layo abengelambuso. Mina ngivele ekhezi izolo sengiye kumabhethi bafika bathi bona kangiyedinga unina womntwana egoli, mina egoli angikwazi. Lakho kozulu khonapho ke kwanina womntwana angikwazi, indoda lusekhulile ube 22 years ukuthi asebenze kunzima ngoba engelasithuthu. So ukuthi kuncediseka njani? Uhulumende kavuma ukuthi umuntu okhulisa umuntu nguye umzali womuntu. Nxa umntwana ekhuliswe ngumama, umama kamthathisi. Nxa umntwana ekhuliswe ngubaba, ubaba kamthathisi, ngoba kuyabe kulesizathu sokuthi wayekhuliswa ngubaba umama. Nxa umama sesethethwe ngomunye umuntu ukuthi ulande umuntu egumeni lakhe, uyabe usiyamhlukuluza. Angasuka thi indoda yakhe le South Africa abuye lapha eZimbabwe, kuyabe kulungile yini? Ngisho ukuthi uhulumende kakubone khonokho akulungisise futhi akuqondise, akubone njengendlela eqondileyo. Labantu abasebenzayo nxa bekhala nsuku zonke ama-civil servants bede hayi hayi ngemali, uhulumende kavuma. Lathi sinje njengama-farmers ngama-civil servants watetshela amazwi amanga wathi ama-farmers nama-miners bazabhatala okufana naye half pond half use, kodwa thina njengama-farmers asikaze sithole lutho till today. Ngikhuluma asikaze lama-use akhona nala ama-bond akhona asikaze siwabone, siyabe sinikwa ama-figures futhi siwanikwa muva kwesikhathi esethelile ngoba nxa ngingafaka amabeli ngithathe 4 months kungathiwa hayi ibhondi liyawa uyala, kodwa ibhondi liyawa badala sinikwa ama-100 abe sengama-6 rand kambe uyakulima amabeli anganani kwathengisa nge-6 rand. Uhulumende kalungisisa amabhudala njalo uhulumende wezana uyakwazi lapha athiya khona imali yelizwe, uyakwazi futhi okungenzeka ukuthi imali ingene elizweni kodwa ngenxa yokuthi nje bafuna izitulo lokuncindezela abanye abantu abake basikhulu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwezemelika umongameli Joe Biden usehlise umthelo wamafutha ezimota ukwenzela ukuthi uZulu athenge lawa mafutha ngentengo ephansi. Lokhu kwenzakala intengo yokudla lenye impahla ikhwela mahlayana ezitolo. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lo mnumzana Dan Moyo ecubungula lingxoxo.
Ukukhuphuka kwentengo into engingathi iaffecta wonke umuntu regardless of ibala ukuthi umuntu omnyama noma ungumlungu. And masikhangela izinto ezenze ukubana intengo zikhuphuke ngendlela ezikhuphuke ngakhona, angiboni ukuthi iblame ingaba ku-Joe Biden ngoba izinto ezenzekeleyo ukuthi size sifike lapho akusuye owenza ukuthi zenzeke. Okokuqala, kule 2 years yeCOVID esiphuma kiyo manje engingathi ilokhu ikhona ngoba njalo silokhu esisizwa ama-variant, siyabona endaweni esifana lapho China kulokhu ekusiba lama-lockdown. So izinto ezinjalo zonke ziya-affecta i-supply, so kule supply chain problem ekhona ngoba izinto eziningi ezisetshenziswa ngabantu lana ziproduswa e-China and therefore ma kuthi e-China kulama-lockdown izinto eziningi azihambi ngendlela. So kule shortage ma sikhangela i-economics ikhuluma nge-demand and supply, so ma kule shortage yezinto i-supply mayishota intengo ziyakhuphuka. Ukukhuphuka especially sengingathi i-petrol i-fuel into vele ehlupha kakhulu ngoba i-affecta izinto eziningi ngoba once i-fuel ingakhuphuka lezinye izinto lazo ziyaqala ukukhuphuka ngoba i-transport iyabe isikhuphukile. So ama-companies afake i-markup yawo entengweni yezinto, that's why sibona izinto zikhuphuka.
Manje ngokubona kwakho singabona na ilizwe leMelika siba kusibanga esiphose sihambelane lalokho esiyasikubone kwamanye amazwe ukuthi abantu bayagcina bedubeka lokwani okunga ubona kusenzakala yini?
Cha, angiboni mina kusenzakala lokho ngoba i-America ilomnotho omkhulu kabi, i-number one economy umhlaba wonke jikelele. Nje njalo siyabona ukuthi i-dollar i-currency yabo ilokhu inyuka isiba stronger and stronger even though izinto zingamanga kahle. So angiboni mina i-America ingawa ize ifike ezingeni lamazwe ahluphekayo. Yes, kuzoba lobunzima esibubonayo ngokukhuphuka kwezinto kodwa masikhangela i-unemployment rate ilokhu iphansi kubo 3.6%, imisebenzi minengi
baningi nje abantu yibo nje abanye abavilaphayo ukuthi badinga umsebenzi. So angiboni ukuthi iAmerica singayifananisa lamanye amazwe okuhlutshekwa khona ngoba ama-institutions ayo aqinile, ama-monetary policies abo, lama-fiscal policies abo, bayakwazi ukuthi bakontrole ukukhuphuka kwezinto. Njalo futhi bayemake sure ukuthi imisebenzi ilokhe isiba khona, abantu bakwazi ukusebenza, bakwazi ukuzibhekela. So hayi, iAmerica singayicabangeli ukuthi ingaziwe izifike kuzinga lama countries la esiwabonayo ukudutshekwa khona.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ucubungula izombusazo ebesixoxa la ecingweni eseVirginia ngapha kweleMelika. Hayi zulukandaba, isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Iziphathamandla zebandla leZANU-PF leze Citizens Coalition for Change kunye leZAPU zizafola ezitaladeni eMakhokhova. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.